Dale.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 6 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kugcwele la amavuzu party ama youth atshona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufuela ukuthi bethole imikhuhlane. So i-message esilayo namuhla sithi njengama youth be responsible, ungathatheki entweni lezi ezenzakalayo ngoba yikho lapho othola khona imikhuhlane leyi emkhulu.
Abohlangothi lwe-National AIDS Council bamanyanele ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day kobulawayo.
Ebe njengoba sekuphuma kubo World Food Program, ebe sekungenzakala i-pressure i-mouth to government ukuthi ize isi-approvele abantu bethu bathole labo ukuhola ukudla. Okwamanje nje ukudla kuyafika e-plumtree, kusabe genti khona la e-plumtree bese kuyadlula kuye emakhaya. So kukho into ebuhlungu abantu.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi idolobho le-Plumtree ngelinye lamadolobho akhokhelayo elizweni ngenani labantu abalambayo njalo abadinga uncedo lokudla oluphuthumayo. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu letangapasi liphethe idlalatelalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abuhlangothi lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza olwe-National AIDS Council bamanyanele ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezikulumsebenzi ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day eMarisha Grounds elokishini le-Old Magwegwe kobulawayo bekhuthaza abasakhulayo ukuthi bekele umkhuba wokuya emicimbini abayibiza ngokuthi ngamavuzu party. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini wokufundisana ngemiculo lokunye okokulibazisa uZulu ngokuziphatha kahle kanye lokuzivikela ekuthelelweni igcikwane lengculaza ele-HIV and AIDS. Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi, ukhuthaze abasakhulayo ukuba bahlukane lokuya kumavuzu party njalo balondoloze impila kahle yabo ukuze babe lekusasa elihle.
I-HIV ihle kwama age groups wonke, kodwa ebantwaneni abancane ngenxa yamavuzu ngenxa yokungalaleli abantwana abaningi sebetholakala benomkhuhlane we-HIV. Abantwana abancane liziphatheni libe lempilo ende.
Okugcizelelwe unkosikazi Nonjabulo Mahlangu obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni e-Community Working Group on Health.
Kugcwele la amavuzu party ama youth atshona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufuela ukuthi bethole imikhuhlane. So i-message esilayo namuhla sithi njengama youth be responsible, ungathatheki entweni lezi ezenzakalayo ngoba yikho lapho othola khona imikhuhlane leyi emkhulu.
Umsekeli kamqondisi wohlangothi lwezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamuzi Nyathi uchasisa kabanzi ngendlela abaphatha ngayo umkhankaso wokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza lalabo asebevele bephila legcikwane.
Mesole ephilisa kuthiwa yidolutegrave. Idolutegrave liyana iyabonakala ukuthi iyasebenza kakhulu, kuba nzima ukuthi igcikwane lithole i-resistance against idolutegrave. Thina lapha njengekhansili emaklinikhi yethu silamaklinikhi angu-19, wonke amaklinikhi lawa ngu-19 ayapha i-treatment for HIV mahhala kusukisela ebantwaneni kuze kuyofika ebantwini abadala. Then silama-partners ayehlukeneyo labo banenhlelo ezijiyeneyo zokufundisa abantu mayelana lokuthi bengazigcina kanjani, bengavikela njani ukuthi bengatholi i-HIV, nxa bengayithola bengathola uncedo bani.
Inhlanganiso yeNike iphakathi kokufeza uhlelo olwasungula ngomnyaka 2015 kusiya ku-2020 lwezinqumo zokulwisana lokumemetheka okuthelelanwa kwegcikwane lengculaza ezweni. Ilizwe leZimbabwe likhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 inani labathelelwa igcikwane lengculaza libe selehlile. Ilanga lalonyaka eleWorld AIDS Day belinanzwa ngaphansi kwendikimba ethi "The communities make the difference." Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi idolobho lePlumtree ngelinye lamadolobho akhokhelayo elizweni ngenani labantu abalambayo njalo abadinga uncedo lokudla oluphuthumayo. Embikweni ewethu le izolo, inhlanganiso le ithe iNorton yiyo ehamba phambili ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini. I-55% ilandelwa yi-Epworth kuzothi endaweni yesithathu kule dolobho lePlumtree, lona elilenani labalambayo abayisilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini 42.8%. Idolobho leMarondera likuzinga lesine lilandelwa ngeleChinoyi. Okumangalisayo yikuthi idolobho leBeitbridge yilo elilenani labalambayo abalutshwana kakhulu lanxa nje lumango ulugwadule. IWFP ithi abantu abalambayo eZimbabwe abamele baphathiswe ngokudla ngokuphangisa lifika ku-7.7 million. Siqoxele umgcini sihlalo wekhansili yePlumtree Town umnumzana Fanisani Dube, yena othi muvi kakhulu umumo kuleli dolobho.
Hey, ngapha kuzima, abantu balambile man, abantu abasebenzi yamshaka dakusese park wendi abantu abavuna ngezivuno zange sibe kahle ngonyaka odlule. So ngalokho ke i-source of income le ma-price yakhuphuka, abantu abafordi kahle, so indlala injalo ukuthi abalantu zokuthenga abazange bavune kahle.
Inhlanganiso eziphathisa abalambayo siyazi kwezinye izigaba seziqalisile ukuphathisa abantu emadolobheni, khona ngapho ePlumtree phakathi edolobheni kabakafiki.
Hayi, edolobheni bengakafiki, esiloku siphusha sicela ukuthi sincediswe njengama-councillors endawo nasemawadini lana. So abakafaki, abakawaphruvi ke lokho. Maybe njengoba sekuphuma kubo-World Food Program, maybe sekungenzakala i-pressure ithi-mount to government ukuthi ize isi-approvele abantu bethu bathole labo ukuhola ukudla. Okwamanje nje ukudla kuyafika ePlumtree, kufake e-GNP khona la ePlumtree bese kuyadlula kuyemakhaya. So kuyinto ebuhlungu ebantwini ngokudla bakukhangele, imumbu yafika, inyawuthi yafika idlule. Kodwa bona siloku sibazamele ukubakhulumela ukuthi abantu laba bayalamba labo njengabantu basemakhaya, Nkosi yami, abake bakhangelele nabo baholiswe. Okwamanje kodwa abakasaphruveli izidingo zethu or izicelo zethu.
Idolobho leplumtree njengoba lisemngceleni lelizwe laseBotswana, bakhona yini abangenayo kwele Botswana besiyadinga ukudla?
Bangabe khona abalento zabo lake abanemali, kodwa-ke ukhumbule ukuthi i-currency yaseBotswana iqinile kudlule yaseZimbabwe kanye ne-rand. Ngalokho-ke kubonisa ukuthi kuba nzima ukuthi utshintshe ibhondi yakho yaseZimbabwe or ngithi local currency uyenze ipula. So ngokunjalo nje kuyabazimela abantu ukuthi baye ku-shopping kuleli lizwe, ngoba kahle kahle ukudla la eZimbabwe okuthengwayo kukhona into engekhoyo imali. So ma ungena mali yokuthenga local, imali yokutshintsha ibe lipula uzoyithatha kuphi?
Umnumzana Fanisani Dube, ngumgcini sihlalo wekhansili yedolobho leplumtree, ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le ePlumtree.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9
sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abachayeli bathi ukusilela kwamafutha ezimota awedizili lawe petrolo kuqhubekela phambili elizweni njalo sokuphazamise inhlelo zabanengi kwezokulimala kumabhizimusi. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezamafutha lamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi utshele idalele cabinet ngolwesibili kuyona le iviki ukuthi inkampani ye-National Oil Company izasebenza ingelamkhawulo ukulethela ilizwe amafutha aneleyo. Kodwa umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi kwakufanele uhulumende alungiselele kuseselesikhathi.
Indwendwe zefuel lokhu eziqhubeka ziba khona especially kuthangela izolo besamangala sibe ukuthi lapho okulayinelwa khona ifuel sibone abantu sebelayina ukuthi ifuel isishoda. Sananzela ukuthi into adishoda kakhulu kumaviki aphelewe yidizili. Pho-ke abantu abaningi besebenanzelela ukuthi ipetro ledizili ibisichiphile kumkambo omaketi black market ngoba ibisithengeka ngama-user lamarani. Kuliviki ke emkambo omnyama lakho kukhanya ngani ama-user angani ashoda mbijani. Yikho sokubangela ukuthi sesincintisana layo nale ekhona emagalathini. Kodwa thina besikhangelele ukuthi le ingabi yinto engaba lohlupho ngoba i-government bekufanele by now bayakwazi ukuthi isikhathi sokulima, isikhathi se-holiday. Lanxaye nje uminister echasisa ethi kabanikwa amaplani angazi ukuthi ukhuluma ngamaplani aphi ngoba kufanele by now ngitsho lo muntu njengakho ku-government ongekho ku-company uyakwazi ukuthi isikhathi esibhizi. Abantu bonke bayamuva lapha lalaphayana kodwa hayi bona bakhanya ngani nje bathembe khona ukukhuluma emoyeni lapha ku-ground bengayenzi lutho. Kuzayenza abantu bathwale nzima ukuthi baqedise ukulima njalo lokuya kuma-holiday njengona kunje. Lanxa nje kungela lutho abazabe belulanda ku-holiday kodwa abantu kufanele baye emakhaya.
Kulihlupha njani lokhu njengabosomabhizimusi?
Kakusasebenzeki kumabhizinesi ngoba indlela osokuchajwana ngayo nxa umuntu ethe wacela uncedo ngemota uyamangala. Bengilabangani bami abanye engibananzelele abathiwa ngamabhasi la ayeGoli. Nxa umuntu ethe wathatha i-taxi wayaphenduka esigodini nge-taxi bamcharge 400-300 rand. I-300 rand nxa uthe wagada ibhasi ibiyi-350 rand kuyawufana nokuthi umango lowo sewuphinde kabili ngenxa yokushoda kwefuel. Okuyukuthi kuma-business le ndlela esichajana ngayo ukuthwala izinto ezithwalayo seziphose zidlule yona leyo iprize zero yakuzithwale ngayo uzuphose ukuthi hayi ngcono uziyekele zikhonapho usalule mali yakho.
Lokhu siyabona njalo ukuthi kuhlangene lo kuswelakala kwamagetsi.
Abezolokhu bekhuluma ngokuthi amanzi ayashota kuZambezi le mtshina ngale e-1K iyafa kodwa okuliqiniso ukuthi lapho abathenga khona imtshina sile qiniso kababhadali bathenga nje ngomlomo kube kuphelile. Thina besikhangela ukuthi imali le abayithathayo kakhulu bayibhadala lapho amagetsi abawathola khona e-Eskom e-South Africa ne-Mozambique yiwo amagetsi angasinceda.
Umnumzana Albert Mhlanga ngusomabhizimusi njalo uyisiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uyaqhubeka eZimbabwe lasemhlabeni jikelele umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana ezindlini o-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqale ngenyanga edluleyo usiyaphela mhlaka-10 kulinyanga. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umqondisi we-Women Coalition of Zimbabwe, unkosikazi Mildred Sandi Moyo uthi kobulawayo baqoqe ukusungula kusasa uhlelo lokulwisana lodlakela hathi emakhaya kuphela kodwa lasemsebenzini.
Ngobaba abah ukuphakamisa ukuthi omama mabangahlukumezwa. Ukuhlukumezwa kubuya ngendlela eziningi. Kulokuhlukumezwa ukuthi omama bayachaywa ezindlini lemsebenzini. So ukuthi ngekhaya laphandle emsebenzini kulokuhlukumeza kwabomama. Endomama bathi hayi labo abasihlukumezayo, labo asisukumeni sikhulumisane labo, labo abangasihlukumeziyo abangobaba labafana abancane asihlanganisene amakhanda ukuze sizame senze ukuceda kokuhlukumeza komuntu ongumama.
Osakhulayo uYolanda Banda uthi ujabuliswa ukuba omama sebelelungelo lokukhuluma bemelana lodlakela.
Hayi, mina ngithabela kakhulu ukuthi abomama sebesiba lelungelo lokuthi bahlangane bakwanise ukukhuluma silwe ngendaba leyo yokudlengulwa ngabo baba kwabomama.
Unkosazana Thembelihle Sibanda osuka kuWard 8 emzilikazi Makhokhoba kobulawayo uthi uyasekela uhlelo lokulimukisa abantu ngokumelana lodlakela ngoba isigaba sakhe silenani elikhulu labantu abathinteke yilolu dubo lodlakela emakhaya.
Hayi, uhlelo salusekela kakhulu considering ukuthi my constituency Makhokhoba is one of the one with the highest rate yokuhlukumezeka kwabomama bechaywa ezindlini labantwana bedlangula. So kuqakathekile ukuthi silusekele uhlelo lolu ukwenzela ukuthi omama sibafundise ukuthi nxa sokwenzakale into enjalo babekwazi ukuthi bathathe nyathelo bani.
EZimbabwe ngelinye lamazwe aqakathekisa ukunanzwa komkhankaso owe 16 days of activism against gender based violence onanzwa lonyaka phansi kwendikimba ethi Orange the World Generation Equality Against Rape. Kusasa kobulawayo kuzaba lomkhosi enkundleni ye White City wokulimukisa uZulu ngalomkhankaso lapho uZulu akhangelelwe ukuthola amacebo ukuthi angazivikela njani kudlakela lolu lokuziphatha lapho esehlelwe yilolu dubo ukuze kube lokuhlalisana kuhle emakhaya. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje sikhangela umumo wendlala obhekane loZulu weZimbabwe lonyaka. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela eMelika. Kufe abantu ababili kwalimala abambalwa ngemva kokuba omunye undoda evuke ubova wadubula emphakathini enkambeni yebutho e-US Naval Air Station esigabeni seFlorida. Lokhu kwenzakale emadabuka kusa. Kufe abantu abane abagoqela umtshayeli wenkampani ye-UPS izolo ngemva kokuba amasela entshontshe imota le lapho sebegijinyiswa ngamapolisa ngezansi yeFlorida. LeBotswana lithi izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi kanye lamadonki ezedlula inkulungwane zantshontshwa ngabeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2015 kuze kube namuhla. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umphathintambo wezomvikela kweLeBotswana umnumzana kaHiso Musi utshele idale lephalamende ngolwesibili ukuthi udaba lokuntshontshwa kwezifuyo zisiya eZimbabwe solukhathazile. Kusukela ngomnyaka ka-2015 uthi inkomo eziphose zibe amakhulu ayisithilakalolunye, imbuzi ezidlula ikhulu kanye lamadonki aphose afika amakhulu amabili kwantshontshwa kusiwa eZimbabwe. Ujele idale ukuba sebezamile ukukhulumisana labeZimbabwe phezu kwalolu daba, ikakhuluma belemhlangano yeminyaka yonke phakathi kwamazwe amabili e-Joint Permanent Commission. njengendlela yokwenqabela untshontsho kwezifuyo. Umusi uthi uhulumende weBotswana usengezelele inani lamapholisa alinda esigabeni esibhekane kakhulu lalolu dubo. OweBotswana osuka esigabeni esibhakanda lolu dubo semabolwe engumlimi uMnumzana Siyamo Mpho uthi kuqakathekile ukuthi udaba lolu lulungisiswe ngokuphangisa ngoba kade abalimi bekhala ngolahlelwa isifuyo.
Most of these people they rely on this.
Abalimi abaningi baphila ngezifuyo, ngakho ngibona ukuthi uhulumende bobabili kumele baxazulule lolu daba ngoba lungagcina lumemetheka lusiba ngokunye.
Because it will escalate into something.
Udaba lokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe uthi lalo kumele luhlolisiswe ngoba ludala ukufuthelana phakathi kwezizalwane zamazwe omabili. UMnumzana Nkosi Ndiweni weZimbabwe esebenzela ezigabeni esemngceleni uthi udaba lokuntshontshwa kanye lokudutshulwa kwezifuyo selukhathazile, njalo kumele abakhokheli bamazwe omabili bakhulumisane ngalo.
So yikho lokho sokusenza itension enkulu kakhulu ngoba abalapha sebezonda abantu bekhaya, abekhaya bazonda abantu balapha, uthi ekugcineni kuyagcina kuganyulwana sibi.
UMnumzana Mthabisi Dube ohlala eGabron laye uthi ngombono wakhe udaba lolu sokumele luphuthunywe lulungiswe masinya kungakanekeleli phambili.
Ngibona ngathi okuqakathekileyo ukuthi amazwe womabili kumele ahlangane, kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngendaba leyi, ngoba abeZimbabwe labo bayakhala ukuthi inkomo zabo ziyabulawa uma zingacrossa zize kwele Botswana. Labe Botswana labo bayakhala bathi kusukela 2015 inkomo ezingaba yi-1000 lembuzi lamadonki kutshontshwa eZimbabwe.
Ilunga ledale lephalamende elimela isigaba esilabalimi abaningi abakhala ngokutshontshelwa isifuyo esebhobhirwa, uMnumzana Lucas Tawulo uthi osekunzima ukuthi sekuliwa okumgceke abeZimbabwe bengena bethatha isifuyo libahile besithi labo ezabo inkomo ziyadutshulwa. Abanye abedale lephalamende eBotswana bakhuthaze abaphathi ntambo abagoqela ababona wezokulima kanye lezomvikela ukuthi bazame ukuthi kukhulunyiswane labeZimbabwe ngoba kumhlophe ukuthi isimo kasisesihle. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 iSabron kwele Botswana.
Umqeqeshi weqembu lenguqu elimela iZimbabwe kumncintiswano weCAF Champions League LAFC Platinum Lizwe Sweswe uthi ukhangelele ukuthatha yomithathu imiklomelo lapho iqembu lakhe elizadibana khona lele eTloile du Sahel elakwele Tunisia kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Usese utshele intatheli zindaba ukuba uqakathekileyo yokuba bona balungiselele ukudlala umdlalo wenguqu bedinga ukuba benqobe, njalo kabalungiselelanga becabanga ukuba iqembu le-Etoile du Sahel ngelinye lamaqembu aludumo kuzwekazi lase-Afrika.
Njengomqeqeshi lama-players okukhulu kakhulu ukuthi imidlalo wonke esiwulande siyawudlala, into esicabanga ngayo kakhulu unqobo, singakhangelanga okuningi, singakhangelanga ama-statistics loba ini, but okukhulu ukuthi kona thina sidlale nesidlalela ukunqoba.
Iqembu le-FC Platinum linqotshwe nge-2-1 liqembu le-Al-Hilal lemdlalweni walo qala wesibaya sika-Group B kumncintiswano walo nyaka we-CAF Champions League. Njalo imbiko evele khona le kwele Sudan ithi leli qembu lidlale kuhle kodwa lehluleke ukusebenzisa amathuba eliwatholileyo lase liphinda njalo liyekethisa ukuvimba emuva. Usweswe ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba babuye bezosekela iqembu le-FC Platinum ngoba phela limele ilizwe leZimbabwe kulo mncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika.
Yeah, usekelo lwabo siyaludinga kakhulu njengoba sidlala lapha asikho nje asimelani FC Platinum kuphela, simelele lizwe lonke jikelele. I think khona kanti kona basisekele babe bazosekela lapho kuze sinike umdlalo.
Ngokwesibili kuba iqembu le-FC Platinum lifinyelele ukudlala kusigaba sezibaya kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, ikanti iqembu le-Etoile du Sahel selike lagcotshwa ukuba zintshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba kumncintiswano we-CAF Champions League, CAF Super Cup, CAF Confederation Cup kanye laku-African Cup Winners Cup. Ngomunye umdlalo wesibaya sika-Group B, iqembu le-Al Ahly lakule-Egypt lizanqikelana lele-Al Hilal lase-Sudan namhla ntambama. Imidlalo yeviki lesibili ithola iqembu le-Al Hilal kuyilo elihlezi phezu kwengala nelile miklomelo emithathu, okulinani eliphethwe liqembu le-Etoile du Sahel, kodwa umehluko kuyikuba iqembu le-Al Hilal lona lihlohle kabili lapho linqoba le-FC Platinum nge-2-1, kuthi ele-Etoile du Sahel lona linqobe le-Al Ahly nge-1 kanya. Kusenjalo namhla ntambama kuzagcotshwa umdlali ongeyodlale ukwedlula abanye bonke kusigaba seCasilaka Premier Soccer League emkhosini ozaqhutshelwa esikolweni iHarare. Lo mdlali ukhangelele ukuphuma phakathi kwabadlali ababalisa uJoel Ngodzo weqembu le-Cape United, uPrince Dube weqembu le-High Highlanders, uRalph Kaundera weqembu leTriangle, uNeva Tikere weqembu leFC Platinum kanye loNozinti weqembu leHighlanders uAriel Sibanda. Ngimele eStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu letanga pasi lona elisanda kwethula idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi vakalanga we
vakalanga galani pasi mulebeleke atina batongamili atina balebeleke lahando kabataya mukango ya bota yego leza mikozi leza mikozi.
Leli lidlalate laleli qembu elesibili njalo liphekwe ngobunono lobugabazi obukhulu njengela kuqala abalethule ngo 2012. Iqembu leli lidabuka eNgwana ePlumtree kodwa lihlabela likwele Germany. Umkhokheli wetangapasi uSinini Ngwenya uthi baza kuyalethula eZimbabwe leli dlalade ngesikhathi sekhisimusi.
Sizama ukuthi silonje le album khona lekhaya, kodwa hayi abantu bazowaziswa bengabe silandela kuFacebook nakuwo-YouTube so basilethe information out abantu bebekwazi.
Iqembu leli lihlabela ngendimi ezigoqela isiKhalanga, isiNdebele, isiKhiwa lesiJelimana. Kungoma le ethi elila uNgwenya uthi bakhuthaza ukuphakanyiswa kwabantu besikhalangeni ngohulumende kanye lolimi lwabo. Siyake sibone Ngwenya lisenza amagigi khona ngapho kwele Germany, kugcwala mpela abelungu njalo bekhanya bekholisa lanxa nje bengalwazi ulimi. Kwenzakala njani khonoko?
Kakhulu umusic bathi music knows no boundaries. Sinezingoma zesithalanga esikhule sizithula noma esikolo noma e-church ezinye sizizwa ngezangoma, yizo abazithanda kakhulu. And ngoba sinama-shows amaningi njalo abantu bosibona live kuba nomehluko yabo, akufani nje noma usizwa kuradio. So lalokho kuyancedisa ukuthi bawuthenge umusic wethu.
Le ngethi ngiqome ntombi abalandeli ungabatshiyela wapha amazwi Ngwenya?
Basisapotile ngazo zonke lezikhathi abasikhohlwanga nokufika South Africa kwezindawo. Ngifike nje ngidlala isigingqi, abantu besicula ingoma zami, kuhle kakhulu, kuyasijabulisa. Singothi hayi, siyabonga.
Liphuma-ke enkundleni iqembu letangapasi ngalidlikizane ethi
abayithandi into ehlabantu, siphila emhlabeni umaphume
Tanga pasi besiqibela uhlelo lwethu besihlabela kamnandi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.